Ilanga lalamhlanje yikho lapho esiqedelela khona amaphepha wonke ekade siwabhala amalanga wonke wona la sibona ukuthi abazamela abantu abebadlale MDC bayazilolonga bayazilungiselela. So siyafaka namhlanje amaphepha sikhangelele ukufaka ama-members of parliament angu-210 wonke ama-constituency lama-PR akhona. Ebe singathi silohlupho khona kuma-council ngoba bekungakaphelelisisi kodwa hayi sikhangelele ukufaka inani sibile lingadlula kubo 90% njengebandla le-MDC esibona ukuthi lokhu kutsho ukuthi ukhetho soluqalisile. Sisuka lapha sokusiba yilokhu abakuthi yikarikiriki amabhiza asesemjahweni. Sikhangelele ukuthi siyobamba i-66% leyo esazibekela yona njenge-target njengebandla.
Yebo liza kwenelisa yini ukuncintisa elizweni lonke jikelele Dube njengoba sike salizwa likhala ngokuthi imali ebhadalwa ngabancintisayo iphezulu kakhulu.
Imali iphezulu kakhulu lakhathesi asikubona ukuthi yindlela eyokuthi amabandla aphikisayo ehluleka ukufaka abantu nxa ethe afaka abantu asale engasela mali yokukampena ngoba sizakhangela ukukhetha oludluleyo umuntu bengena nge-$50 kuphela okutsho ukuthi nxa sulinganisa lalamhlanje ubengabe elayo leyo 950 yokuthi ayenze lokhu lalokhuyana okumayelana lokhetho manje kwakhathesi umuntu angavela bathele leyo mali usala ele mali elutshwane kumbusala engasela mali ukuthi agaye amavoti esibona engathi lokho kuyasibisela emuva njengelizwe ngoba kuza kwenza ukuthi izikhundla kumbe izihlalo ezenza izinqumo zelizwe kube izinto ezenziwa ngabantu abalemali kuphela abanengi besale emuva ukuhlupheka kwabayivele bengabayanga ukuqhubeka kusiya phambili.
Kunketho ezedluleyo ezama-by-elections sibone ibandla lenu linqotshwa kabuhlungu ngokunjalo libona liseza ngcono yini kulolu khetho.
Ukhetho lwama-by-elections aluzelwafana ngqo lokhetho lwe-general election. Isikhathi esiningi MDC asizijayelanga ukwenza kuhle kuma by election kodwa senza kuhle kakhulu ku general election. Esikunanzelela ngokhetho lwe by election oladlulayo yikuthi abantu babengakakuzwisisi okunengi esasikwenza njengebandla asikumayelana lokuhlosa ukuthi silethe ukusebenza okuqondileyo kuma council eParliament lapho esasilohlupho olukhulu kakhulu ebantwini abasebechiya ibandla kodwa befuna ukuthi baqhubeke besidla ngebandla bezidlela kubo council lapha kubo MP lapha behola kodwa bengasayenzi umsebenzi abawuvotelwa ngabantu. So ekuzameni ukulungisisa khona oko abantu babengakakuzwisisi okuningi kwakhona kusenziwa ukuthi babeqanjelwa amanga. Lizakhumbula ukuthi siya kukhetho luka-2018 kwakungilamhlanga ikakhulu eze-G40 abantu ababele mali njalo besenelisa ukuthi batshele abantu amanga bawasapote aze abe ngathi liqiniso kodwa sikubona ekhathesi abantu beZimbabwe isikhathi sesidlule baze bananzelela ukuthi hayi ibandla le-MDC likhona njalo ibandla le-MDC lihlose lokhu lalokhu lalokhu.